Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni kwestudio 7 ngomvulo mhlaka 30 Mfandula 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umkhosi wokunanza iminyaka engamathumi amabili kwabunjwa ibandla leMDC kwenziwa kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso.
Abasapoti shami sabone wesithi ukwenze lokhu engani uyadlala.
Singaba sesibone amaphetho emfa kamgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kulo daba lwendlu zakhe ezisebizweni lebandla leZANU-PF.
Kusho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Inhlanganiso ye-IMF ibikwa yiyo eyakhuthaza uhulumende ukuthi amise ukusebenza kwama-akhawunti ebhanga awamankampani okuthiwa angaba engabafuculuzi benotho yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla eliphikisayo leMDC libe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamathumi amabili labunjwayo eHarare. Kulabantu abangagcwalanga inkundla yeRufaro Stadium eHarare njengenjayelo. Kodwa abanye bathi lokhu kubangelwe ngamapholisa avimbe amabhasi lamakhombi kade ethwele abantu besiya embuthanweni lo. Umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa usolwe ngabanye abathi uhluthune i-microphone kumkakhe kade ekhuluma embuthanweni lo. Ukuhlaziya kwenzakala embuthanweni lo sixoxe lomhleli wephephandaba le-The Standard umnumzana Kolwani Nyathi.
Mina bengangenanga eRufaro ngiyabona impikisha ku-social media abantu bekhuluma ngothando engabe bazithwa. Kodwa maybe singakhangela into ezenzakalayo ngo-August ngesikhathi i-MDC bezama ungena emgwaqweni ukuthi amapholisi adeploye in full force and laye ama-activities e-MDC nganabantu ngani bokuthi balokwesaba these days ithawuni yonke lapho amapholisi bebegcwele bebevala imigwaqo bentoenye ungabe kwenza ukuthi abantu be-tickers kuyangena istadium. Lo mumi womi-economy lawo awumanga ukuthi abantu imali zokugada ngani sezisukaze bakhama kakhulu.
Ye, siyabona ukubana kulo mfanekiso kamabonakude ophuma lapho enkundleni zokuxhumana zonezo o-Twitter labo-Facebook lapho umkaChamisa ongani uthathelwe i-microphone nguyeChamisa abantu besithi hayi kungani kakuphathanga kuhle lolu daba. Ukubona njani wena?
Sengibone abantu abaningi beqoxa ngalolu daba. Kungaba nzima kimi ukuthi ngi-comment ukuthi indaba yakho ihambe njani ngoba zange ngibone ikhiphe epheleleyo ngesikhathi kusenzakala. Siyabona ukuthi kungaba nama-interpretations amaningi. Abanye abasupport uChamisa bona besithi ukwenze lokhu engani uyadlala. Njalo siyabona kakhulu abesifazane abalwela amalungelo abomama besithi akamphathanga kuhle. Ngokani kungaba nzima kakhulu ukuthi i-analyze lesi sigaba singatholanga ifula picture ukuthi kwini kahle kahle okusenzakala.
Nxa sikhangele injabulo lokuthakazelela ukwenziwa umbuthano ophosufane ngesikhathi kulo Tswangirai kwakungani kule themba lokubana ibandla liyaphambili njalo linganqoba ukhetho. Kodwa ngemva kombuthano lo oyenziwe ngomgqibelo, kungani ithemba lokho lingekho, akukhulunywa kakhulu ngokhetho oluzayo, ubona njani wena khona?
Eh siyazi ukuthi into ezenzakalayo iyakhulu MDC welo ku ngani kulokulwa ukulisana izinto ezidemoralize abantu and kwesikhathi amaZimbabwe nawuthi ama elections asesekhatshana abatshelanga ukuthi bethande ukulandela into zombangazo. Siyabona ukuthi lesilama election lesilama by election khathesi siyabona ukuthi abazange bekhuthale ukuthi bayevota abantu njenganxa kusuka lo khetho into enjenge-general election kumbe i-presidential election. So singazi ngabe ziningi izinto zezithi abantu bengathakazeleli kuyemhlanganweni enje ngaba yukuthi abantu besaba njengoba abantu amasosha ekayangena agijimisa abantu ngeva vele kwaba lama demonstration. So ngaba nzima ukuthi sithi sisebenzise lo mbuthano wami wangomgqibela ukuthi sigeje imodi yabantu iyakhulu kwezepolitiki.
Alo-ke ngumnumzana Kholwane Nyathi, umhleli wephephandaba le-The Standard eHarare, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Ukungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ngomgqibelo kukhanya kungasoze kugqibe udaba lwemfa yakhe obelokhu engangcwatshwanga ngemva kwamaviki amabili etshonile. Udaba lwendlu kaMugabe ethiwa yi-Blue Roof lokhu lungalungiswanga ngoba indlu le ilokhu isegameni lebandla leZANU PF. Abazi ngokwenzakalayo bathi lindlu yiyo eyasetshenziswa nguhulumende ukubamba ngamandla umkamuyi uGrace Mugabe ukuthi avume ukuba mkakhe ayongcwatshwa eNational Heroes Acre, hatshi ekhaya koZwimba. Njengoba esengcwatshiwe ekhaya lakhe khonale koZwimba, kungakhangelelwa na ukuthi ibandla leZANU PF lizalanda udaba lwezindlu lezi ekuthiwa zisegameni lakhe? Siqoxelo nobhala obona ngenhlelo zebandlaleli umnumzana Obert Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yakukhanya kunjalo Gambe, iqiniso lonke ukuthi thina njengehlanganiso ebusayo njengohulumende ihlanganiso ekuhulumende ivumela ilungelo lezihlobo ukuthi zenze ezifisa ngakho. Konke kade bekwenza kade kuvunyelwana lathi njalo nxa sekwenzakele kutsho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singazifaki khona.
Ye manje udaba lwendlu-ke i-Blue Roof eseza ukuthi ngebandla selaze lalungisisa yini ukuthi iye kumuli kamuye?
Hhayi, lolu ludaba olusegudwini njengoba ngatsho kuvike kuphele ukuthi nayi kade kulamalungiselelo okuthi khona indlu le inikezwe umufi kodwa uhlelo lolwakukhali sengakatshoni kathe njengoba setshonile sekungokunye esiza kubona ukuthi sizakubamba njani njengoba kuyinto elokhu isakhangelwa kusenzakala isakhangele kungcwatshwa kwakhe. Singazi ukuthi lokhu esiza kulandela njengokuba besikuhlelile malana ngokuthi sinike umnikazi esaphila kathe sasikwazi ukuthi sisebenza kubamba njani abadala sizakukhangela sizakutshela.
Kanti manje i-mausoleum le obekuthiwa iyakhiwa e-National Heroes Acre sekuzahamba njani?
Hathi yikho engikuthoko ukuthi khona isifiso sezihlobo zakhe besithe abekwe lapho bekwe khona. Ngingazi ukuthi kuyaphi yakhelwani i-mausoleum le nxa isidumbu somufi sesifakwe kwenye indawo. But ngokunye njalo kuzakhulunywa ngama-parties abakhangelane lakho khonoko.
Lo-ke ngumnumzana Obert Mpofu, unobhala obonwa ngokuqoqa kwenhlelo zebandla leZANU PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngencedo lwemali ye-International Monetary Fund ibikwa iyiyo eyakhuza uhulumende ukuthi angaqhubeki esipha imali inkampani yesakunda ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso yohlelo oluthiwa Command Agriculture. inkampani esakunda ngenye okuthiwa yamiselwa i-account libhanga kulandela inkuthazo kahulumende. Inkampani le ikhokhelwa umnumzana kuDokashe Dagwirey owazakala ngelokuthi Queen Bee. Iphephandaba lakwele Bhilitane le-Financial Times lithi kulobufakazi obukhomba ukuba inhlanganiso ye-IMF yathi okwenziwa nguhulumende lenkampani yesakunda kuchotshozela ukudalwa kwamacala enkohlakalo elizweni. Isakunda ibikwa yaphiwa imali edlula amadola ayizigidi ezingamakhulu amathathu i-$366 million ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso. Yona yathatha li imali yathenga imali emkambo wensitha. Lokhu kwenzakala umnotho welizwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe.
Uyazi ukuthi uhlupho lundoda osusayo wenza idafeda. Undoda lo osusayo akuphiwanga, akukho egabini. Undoda lo osusayo akwazi ukubulala, akwazi ukufusa, akwazi ukulungisa ezomnotho. Okwenzakalayo, lama companies or lama accounts okuthiwa afrizwa kulumende ngamanga ayise ani ngoba iCrop Motors iyo ethenga izimoto zikahulumende. Sakunda yibo ozileqe zabomnankagwa, yibo uhulumende wangakhona owangasese okamnankagwa. So lalamhlanje make bakwenza okwamalanga amabili besethusela abantu, kodwa kathenza ungakhangela amareso nalawa angasese sekhwelile, asekhuphukile, asephezulu kumangalisayo njengalolo liyana ibanga elalivele iyiso ngesikhathi bekhuluma ngokuthi lawa ama-akhawunti wafrize kumbe elizweni elinjengeZimbabwe elibenotho emangalisayo. Namhlanje abantu bathengisa isinkwa, bahamba bayethenga isinkwa e-Baker's Inn ngentengo ephezulu e-Cocos, babuye bazosithengisa ngentengo ephansi besenzela ukuthi bathole ibhondi. Ibhondi lelo sebelithatha sebesiyalithengisa nge-Cocos ukuthi azathole i-profit, kumbe sesiyathenga i-US dollar, sesiyathenga irandi seligcina nxa ilokhu ikhuphuka ikho kuvela khona i-profit yakho. Lake lakubona ngaphi emhlabeni jikelele lelizwe khonapha e-Africa? So lokhu kubangelwa yikuthi abantu laba kabakwazi ukubusa abantu, into abayaziyo kuphela ngeyokubulala.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela okwenzakalayo khona lokhu kuke kwacunula abantu baze bangena ezitaladeni betshengisela, kodwa kathesi bayakhonona nje bazithulele, kungakuhamba njani?
Abantu bakhathele, kuba nzima-ke kathesi ukuthi bangene esitradini, ngoba ungaze ungene esitradini usiyatshengisela okungaphakathi kwakho kokuhluphayo akutshintshi lutho. Kusasa nxa ulokhu unganamali yesinkwa, ungalungiselelanga abantwana ukuthi kahambe esikolo, ungahambanga walayinela amanzi, ungahambanga wayadinga inkuni egangeni, abantwana bayakufa ngendlala. So akusancedi lutho ukuthi abantu bahambe bayetshengisela. Umuntu sekhangela okuqakathekileyo ukuthi abantu abami bazadlala.
Nxa wena ukhangele ubona ungani kuzaguquka njani, njengoba siyabona ukhetho lwama-by-election olusanda kwedlula, abantu belokhu bevotela ibandla lona leli elibusayo?
Kunzima ukuguquka, i-by-election ivele inzima ngani ngoba inzima ngalindlela ku-opposition. I-by-election abantu babekwazi ukuthi ayisatshintshi impilo zabo, ngoba i-election eqakathekileyo i-general election. Ngabe kubhuthwa kule by-election ka-president lizabona-ke abantu besiza ngobuningi.
Lo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba utshele isikhonzi seUnited Nations ebesizocwayisisa ngelungelo loluntu elizweni ukuthi ibandla leMDC alalelwanga ukuthengisela. UMalaba uthi ibandla leli lacela ukuthi liphiwe imvumo yokuthengisela emthethwandaba ongayisiwo weHigh Court, kona kumele liye eMagistrate Court. Iphephandaba leChronicle lithi inani lamakhondomu aphiwa uZulu kungelambadalo lehlile kakhulu lumnyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Lokhu kubika kwenzwe ukuthi inani lababanjwa yingulamakhwa leminye imikhuhlane yecansi liqonge kakhulu. Okwamanje balaleli, sengidedela emuva ngilitshiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu. Lisipha ke imbono yenu ngalokho elisithumele khona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli, nxa lisithumela imilayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu, 2 minutes, 1 minute yiyo esifunayo ukwenzela ukubana sonke senelise ukuthi sifake imbono yethu.
Salbonan, salbonan lonke, salbonan lonke. Mina bengifuna ukufaka nje umzekelo, umzekeliso nje. Angazi kumbe ngiyabe ngubeke right. Mina bengibona nje ukuthi uma wena ngithola wonke umuntu nje uzipithe kunguwe udriver ibhasi. Ibhasi yakho-ke nazi abantu bahlele emhlanganweni laphana bangu-100, lo muntu oyedwa nangiyana laphana uzihlalele yedwa laphayana. Ibhasi yakho siluze i-controller esenamabreki, ungayiyeka yeshayisa kuphi? Ebantwini abaningi kumbe emuntwini eyi-1. Yinto kumele sizipicture khona-ke umzekeliso wami. Kuyikuthi-ke ngizama ukuthi asiyekeni into kamgabe umuntu oyedwa osezihambele obebheka ifamily yakhe. Thina siyakheni isizwe. Abantu abaningi bazwa ubuhlungu bathwele nzima, abakwazi ukuthi kusasa nje njengoba namhlanje kusile kunje uzodlani, abantwana bazodlani, abakwazi kusasa nje okuzayo, abakwazi ukuthi bazoyenziwani. Ukuthi nje uma engavuka etshonile nje yena uzoncwabangani abantwa bakhe kumbe ifamily yakhe, omunye umuntu kakwazi nje njengamanje. Umgabe utshintsha amakhofini njengamasudu nje kulezi nsuku, sibona kubekweleli, kubekweleli, kubekeleli, kubekeleli. Amakhofini adura ukudura, wayengathathanga imali le esaphile njalo. Wayi-investa kumbe sithi wathatha imali leyo wayancedisa ngayo. Yekanini into yomuntu oyedwa. Ngithe zipikitshe wena umuntu oyi-1 ehleli laphaya, abantu abangu-100 behleli laphaya, ibhasi yakho ingasela amabreki, ungayatshayisa kuphi phakathi komuntu oyedwa nabantu abangu-100? Ngiyabonga.
Kunodubo olukhulu lapha madoda, lina elingaphophisiya kwemzansi, into ezenzakala lapha kulilizwe madoda. Angiboni ukuthi sili lingakuzwisisa kumbe lingakukwanisa ukuthi likumele lokhu kunje. Ngingakutshela ukuthi thina kuyakithi i-area khonapha go-2 weeks singanazisa kwantshontshwa intambo zona ezingamagetsi zaqhunywa ngamaseli kusungutopo. Le 2 weeks singanamagetsi khonapha lokhu zena amafoni esijajisa nesidoko asawazi abafridge amile, yonke into imile, computer sisebenzisa iy'nkundla, iy'nkundla zakhona zezibuluti khonapha ezo amanzi la ayabevaliwe bayenza lokholothwa i-water rationing. Kunzima madoda, kuthambanga izinto zikhupha almost every day. You can imagine 2 kg brown sugar sezikhosta ama-30 pounds. Umpuphu oni, hhayi madoda, akula asizi ukuthi khona kuthini kuloku igamele kwakhona lokhu kungaqedakaleyo. Kuthulisile kutezi sisizi-totally unbearable. Angazi ukuthi kuyabheda kuthela. Ngikhuluma nje khonapha sikudadisa singamakhandlela senza but part of it, the fun part of it, izinto zona ezizidulayo emashopu ungahamba emgwaqweni i-special 5 avenue laphana akuthola ne-cheap price kuthengiswa estrit. So ukuthi ukuhamba njani kelekulolelizwe, hhayi ngathi lize nje lingakakhokhelwa ukuthi senzeni kumbe kuzayenziwani angikwazi ngiyasonga ndlukumeza
injani kwakwethu ngitshona njani silonke nje mina ngikhulumayo umthiso ngikhuluma ngasebusiwana eGabron ngikhangele ukuthi khona nxa ngikhangele indlela okulahlwa ngayo indoda labathi ngurobert gabriel mkare umuntu owavusa izimbabwe wayibulala futhi okweminyaka engaka namhlanje ngosebekwa sokuyi-secret kuthiwa yi-secret kuntshengiswa ukuthi abantu laba irose acre wathi eyicanda yena ngokwakhe urobert mugabe ekwazi ukuthi uzabe etrima amaphathi abantu ukuthi asile ukuthi akhitshwe esikhundleni kusobala ngoba walile wathi umfazi wakhe walaye umfazi wakhe saphila ukuthi angasuki esidumbini sakhe nangoliyo uyakufakaza life ezikhulumele ukuthi bazathatha ama-private parts abantu laba sibuswa ngabathakathi bayaloya uhlupho lwakithi luyi-one thina especially siphuma ku-southern part sile problem ngoba siyabasapota nxa sebekuposition kabasasikhangeli asivukeni bantu
sayibonani bathazi sister 7 kakhona mbile lukanunwena wande Chris Gandhi bonke nje Ray Shoto Mike Hore Blessing Zulu Lutungamini Nkomo lonke nje lonke ngiyalibingelela basakazi esitudio 7 injani khona ngapha eAmerika hayi ngapha indlala sathile hayi inkayi kuyaphiwa ngithi mina ubaba umongameli beza kukhuluma ngakho indlala lekhona ezweni ma ngikhumbula umoyo umgali wathi ngaye sebone lokhu abathele ukuthi ona i-national disaster sibona abantu sebehola izimali o-Christian Kay impuphu konke kube kuhle kube njana nenhlanyela umgali wayesithi na ayiphiwo konke ogqoke liphi bhathi kodwa ubaba uhamba e-America e-United Nations akhulume ngama-sanctions ama-sanctions akula ama-sanctions la ama-sanctions ayibusmith ngisebenze e-railways mina laphana wavula i-corridor e-beira wazavula i-rutenga wakha le-bridge le-big bridge yayibuye oil ebemfayile ama-sanctions nempuphu ma kule ndlala wayehoda i-Kenya e-South America kanti bona behluka kwini la bantu cela-ke uba abadala laba kanhlangana umfana lo bakhulumisane uzondana kwabo asikwazi thina sazi ethu sifelani asazi labantwana abateza emakhaya khona la kuba nobugebengu sebebhema into ezidakayo bahambe bebamba abantu ebusuku sengena ezindlini begqekeza hhayi bo sicela usizi kakhulu lethi ngibuya kupeter makombe ngiyabonga kakhulu uba sihambe wahlola kwenye indawo kosibusizi lapha usobala nganti ngiyalalela lezi ndaba lamaphepheni wayengumongameli rayithi kagabi ukhezela mphoko wathi yena anazi alale enkantolo ngoba bazamsika bamajekiseni kutho ukuthi la bantu amajekiseni bayasebenzisa hhayi bo sicela ukuthula ezweni sicela ubaba umongameli sibili akhulume ne-United Nations izimota ze-WFP zizonika abantu ukuthi hawu umkhwenya nami ngabuye inkayi zomnika ufazi bantu hhayi sicela ukuthula
ngivuka njani balaleli be-studio 7 lani basakazi udaba lukamgabe lokuyabekwa emwozimba yikho kanye ngoba uvele bekungaki kwamlungela ukuthi alale lo nkomo i-Rose Acre ngoba unkomo wasebenza kabanzi njalo umgabe wamhlukuluza kakhulu so hayi mina ngimbona umgabe enze kuhle ukuthi angayilale i-Rose Acre ngoba wazile izenzo zakhe ukuthi kazifanelanga ukuthi angalala lo nkomo e-Rose Acre ngiyabonga
ye hayi lathi siyabonga yibo ke abalaleli bethu labo abasithumele imilayezelo yabo ku WhatsApp kunombolo ezithi zona +12024650318 njengoba ngitshile abalaleli siyacela ukubana imilayezelo yenu ibe mfitshane ingadluli yona i-2 minutes ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifake yonke esiyitholayo emoyeni ngoba nxa imide hayi siyehluleka siyabonga ke sikhangeleke indaba zangapha kwele Melika. Lamhla ke sixoxa ngodaba lwebandla lama Democrats eselikhweze udaba lokuthi umongameli Donald Trump asuswe esihlalweni kusetshenziswa umthetho othiwa impeachment ngesilungu. Lokhu kulandela imbiko ethi ukhona owenza uTrump owezwa uTrump ecingweni etshotshozela umongameli wele Ukraine ukuthi acwayisise ngowayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden onguye okhangelelwe ukuthi uzancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwele Melika.
Okwakhathesi kungathi mina mbonathi kusiqinile kwedlula lokhana okokuqala ngendlela yokuthi okokuqala lokhana okukalondoda mola lwana wayedingisisa ngeRussia kwakungela lutho luphuma lungathi luthi kya ukuthi kwakhulunywa anything. Kodwa-ke kulokho kwakhathesi ungathi babambile mani xa ngikhangela iphepha lelana abalibalayo leli bangathi babambile ukuthi umuntu wathi esifuna ukuthi bayembona ngathi kuyabambile
manje pho njengoba sibona amalunga ebandla lama-Republicans akhanya elokhu emsekela kungakukhomba na ukubana udaba lolu lungasiwa esenethi ukuthi kuyovotwa lungagcina kungaphumelelanga.
Ye, kungenzakala ukuthi kugcine kungaphumelelanga ngoba yibo abaphethe isenethi kodwa umhlaba uyabuwonile ukuthi bavikela into engayisiyo mbona ngathi kuzaba njalo.
Kanti pho manje njengoba ukhetho seluseduze olwemelika kungani bona ama-Democrats bengaqinisanga indaba yokuthi akhitshwe ngokuvota?
Ya, okwinto okhona kungathi kukabili ukuthi bangaqinisa ukuthi akhutshwe ngokuvota kuphinde kutshengise ukuthi umuntu uyenza izinto ezingalunganga ayekelwe. Sokungaba yilokho okungathiwa khona ngesilungu ikusetha i-president yokuthi khona hawu uyakhuluma ningathi ubani wathi lamyekele. So kungathi kumbhaxambili khonapho kwinto okhona ukuthi kungathi kufuna ukukhathaza ngaleyo ndlela. Yikho-ke bona bayamele baqathanise ukuthi okungaba la mandla ikuphi phakathi kwakho kokubili. Kodwa-ke mbona ngathi lokhu ama-Republicans amanye aza kusekela enxeka abasoze bathola amavoti okwala. Ngoba inkinga khona kuza kuya kumantshi ujaji we-impeachment ukhangele icala lakhona lingangayi kuSenate.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebesixoxa la ecingweni esedolobheni leTexas. Amacaco nje kuphela idabu ngesilungu ye ingoma kaLinton Percy Johnson ethiwa yona Victorious Dub. Sigqibela-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani ke sikhangele-ke indaba besilazo lamhlanje. Umkhosi wokunanza iminyaka engamashumi amabili kwabunjwa ibandla le-MDC wenziwe kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso. Sesingabona na amaphetho emfa kaMgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kule ndaba ezifana lezendlu okuthiwa iBlue Roof. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibane njalo kusasa sikhathi sini.